ukufika kwe-assessment lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. Ifact mina ngokubona kwami i-SADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nasikhangela ngo-2018 i-SADC yabuya yayenza ama-recommendations i-electoral observer mission ye-SADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nasikhangela into zama-electoral reforms i-SADC recommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungalukuphuzile mbijani. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babone ukuthi iZimbabwe awu-prepared away endabeni lezezokhetho.
Wathi singenisa ubabamlethu. Babamlethu, uyamuza umama uyakhuluma la.
Namina ngivuya naye umama ukuthi kuza kusadwa thi lapha eZimbabwe ukuthi ngihlalise ukuthi singabe siprepare kanjani ngokhetho. Kuqakathekile kakhulu. Njalo iSADC ngathi iZimbabwe ifola under iSADC. So i-process board ekhangela iZimbabwe singakhangela i-African Union siyazi kusephezu khona. So kunjalo umama ukhulume ngendawo yama-electoral reforms. Ama-recommendations la hayi njani olo nto layenza kudala. Kunjalo abantu we-TPC bakhona ku-parliament izinto kade kumele bezilungisise zona beze kube bezireyive kudibhete ku-parliament so bathi into zakhona zi-implemente. Not ukuthi sesibunje sese siyekhethweni futhi siyephinde bekhulume ngazo. Abaqale ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zonale zingaba zireyiva before ukhetho. Kathesi sesi-prepared ukhetho i-proclamation date yafaka kathesi. The reason why besenza njalo benzela ukuthi iphinde bekhonone futhi ukuthi hayi bengadliwe bethi hawu ukhetho lwangoku-free and fair because isizathu zokuthi sekuthi kwakungayimplimentanga lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. So balazi inkokheli ze-parliament akade kumele ziphushe into yonaleyo. I-SADC angeke kuye izosiyenzela ama-reforms yona lawo. U-president uhlale ethitshe wenza kithi ukuthi hayi ilizwe lathiwa liphinde libuswe ngabanikazi bakhe. Thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yona lawo ukuthi no kakulungisise nxayabe ibona sokuthi no into leyi ngabagwenxa phambili. Okutho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawyers ze-parliament bengakusho lutho bezikholisela nje ezimoto ze-parliament bengakusho lutho. Nawo sokunje sekuphinda be-raise. So bese just an excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ikhetho elizayo bazadliwa. Ukhetho elizayo upresident nangakuza wena bezaniphetha endaweni.
Ye, what singenisa ushireding. Mama, uyazizwela la uyakhuluma lapho ba.
Ngiyabuza ubaba-Freedom ukuthi akhuzela. Ngiyazibuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khani ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Bakhale khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayizeba ukuthi yeZimbabwe inabanikazi yabo. Yebo, thinakithi abanikazi bakhona. Kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-election. And iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa. Basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho kokugoqwe yiSADC. Yikho-ke ngo-2018 observer mission leyi ebuye namuhla yabhalwa ngo-2018 ngathi kunezinto ezithize ezisilelayo in terms of ama-electoral reforms iZimbabwe okumele izani izilungisi. Lokhu akusayenziwanga. One, thina njengebandla le-TPC nxa engumuntu olandela okwenzakala ephalamende ngebana lalokhu okuphuma ku-Hansard uyabona ukuthi indaba yama-electoral reforms le yaqala kudala thina njengebandla. Khathesi loba nje kusayikudala siyakhumbula kusayi-MDC kwabuya legwalo kwakhoma ugwalo okuthiwa yi-PIE Principle for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe ekhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reforms zahlelwa ephalamende ngama-MPs awe-opposition. Kwangothi khathesi kwabuya lesibhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka ezikhangelane ngama-election ama-electoral reforms zafaka njalo le-electoral amendment. sigoqe izandla ephalamente singakhulumi indaba zama-reforms, hhayi leli lihaba asikho
okwenzakalayo.
Okufanayo yikuthi akuna political will.
Baba Mrechu,
into zama-electoral reforms like eshilo ukuthi kwafakwa ama-recommendations. Ama-recommendations lawana i-state mandatory ukuthi lele kwenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.